Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Ncwabakazi 2021 uMphrofethisi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamazolo. Njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapholisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapholisa kwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia.
Abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele ku-COVID-19 njalo lelizwe lenelise ukumelana nalo mkhuhlane.
Umthetho uhambe kahle njalo into esiyibonile ukuthi bona ontanga yibo abaphume phandle bavota lokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi bona khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumende.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kwenhlelo ezijiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Ingcingethi kwezombusazwe ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengenelisiyo ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ekutshoneni kosuku lwayizolo, inani labantu abatholakale bele-COVID-19 liqansile kulelawuThani. Abantu abangaphezu kwamakhulu amane 444 kwabahlolwe izolo batholakale belegciwane leli, labulala abaphose bafika amashumi amathathu 29. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uveza ukukhathazeka ngenombolo zikahulumende azikhupha nsuku zonke zenani labantu abahlolwa betholakala bele-COVID-19 ababulawa yileli gcikwane labahlatshwa ijekiseni ele-COVID-19 vaccine esithi lezi nombolo azisisiseki. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, ngomunye wabathi lezi nombolo akazizwisisi.
Sinanzela ukuthi ama-cases lawa e-COVID-19 aqedakali inombolo zawo esingama-statistics. Ngesande bekuyi-235 izolo sizothiwa bekuyi-444. So-ke kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane lokhu kumemethe kusiya phambili. So siyacela izakhamizi ukuthi sihloniphe ngoba sikutshela wena ama-social distancing, sigeze izandla, sanitize ngoba bakhona abantu abathi hhayi kuthiwa inombolo sezisehla ngokunjalo abantu sebefuna ukuphila ngentando yabo. Asekunanzela umkhuhlane awuqedakali, umkhuhlane omutsha.
Umnumzana Ndumiso Khuphe ongumongi uthi abantu lokhu beyekethisa ukulandela izixwayiso zokwehlisa umkhuhlane we-COVID-19 okungaba yikho osokubangela ukukhuphuka kwaleli nani kwezinye insuku.
Uhlupho olukhona ngamanani lawa khona kulezi nsuku yikuthi uzathola ukuthi labanye abantu babengalandelelikanga lekho sikuthi i-contact tracing. Abantu baqhubeka belokhu bethelelana, then kuzakuba lelanga lapho abantu asebethusha khona bevele sebegula esibhedlela. Yikho okwenza amanani lawa ande. Lakho okunye singakukhangela yikhona ukuthi abantu bahambe ezindaweni ezinjengezimfeni. Nxa bengafika khona ezimfeni lanxa amanani besehla, bona abantu bengavuthana, kugcina sokungani kumemethekile. Yikho abantu amanani akhona engani ahlalisekanga. Kwesinye isikhathi kwehle, kwesinye isikhathi kwande. Okunye kwenziwa ukuthi kuyaqeda insuku mhlawumbe abantu bengathestanga ezigabeni ezithize. Mhlawumbe ezathestayo yikho lapho uzakhanya khona kulamanani amaningi.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, ukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ejekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ma ngikhangele inani labantu abaqhubeka bethola umkhuhlane we-COVID-19 uyehla kwesinye isikhathi ukhuphuke, singakhangela inani lakhona alimi ndawonye kumbe lehle kokuphi, okutshengisela kubana umkhuhlane lo lokhe ukhona. ngiyakhuthaza ukubana silandele izixwayiso esiziphiwa ngabempila kahle ukuze siphephe kulomkhuhlane siqhubeke. Njalo kunye ngikukhuthaza ukuthi asihambeni siyohlaba ijekiseni elokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sonke singahlaba kuza kwehla ukuthi sibe siqhubeka ubulokhu siba khona lomkhuhlane.
Unkosikazi Nikiwe Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi balesimanga ukuthi inani labantu ababanjwa umkhuhlane seliqansa kangaka.
Abantu abaningi sebezimisela ukuthi bahlale njalo lokho besiyahlaba. Silokudana ukuthi umkhuhlane lo awehli lokho ubamba abantu njalo ubulala abantu. Abazempila kahle bahlezi besikhuthaza ukuthi siyehlaba njalo silandele izixwayiso. Kodwa ngelokudana ngoba abantu abaningi ngani ba-relax mhlawumbe yikho okudala ukuthi lokhu ubamba abantu abaningi. Abantu ngabe bayalandela izixwayiso lezi kulwisane lomkhuhlane lo.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba okwenza amanombolo awempelaviki akhanye ephansi izikhathi eziningi yikuthi balutshwane abantu abahlolwayo ngempelaviki. Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko wokuba inani labantu asebehlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19 bebephezu kwezigidi ezimbili, i-2,091,550, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo elizweni lonke bayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye, i-1,254,206. Uhulumende uhlezi esithi ufisa ukuthi kuseyaphela umnyaka abe esehlabe abantu abangaba izigidi ezilichumi, i-10 million, ukuze kufinyelelwe isibanga sokuvikela ilizwe lonke kulolu bhubhane abayithi yi-herd immunity. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezijiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 elevaccine. Bathi lokhu yikwephula amalungelo abantu. Umnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatobo Youth Development Initiative uthi lokhu kuphazamisa impilo zabasakhulayo elizweni. Udube utshele uMichael weStudio 7 ukubana kulokuthi uhulumende yavimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezijiyeneyo zempilo, kumele athuthukise imikhankaso yakhe yokufundisa uzulu ngejekiseni le-COVID-19 vaccine ukuze abantu baqale ukulamukela ngcono.
I-lockdown yona vele isethuse kakhulu, besingakhangelelanga, besizithethe khona mhlawumbe uzoiza some of ama-regulations abantwana besikolo bekwazi ukuthi bebuyele esikolweni. Sasikhuluma last week we're talking about abantwana abancane abazithwalayo, kanti kunama-issues abantwana abancane ababethele nzima ngenxa ye-abuse abahlangana nayo. Ngenxa yokuthi most of them sebesekhaya, abanye ngabazithele ukwazi ukuthi khona babuyele esikolo. So i-lockdown is making things worse. Sinesifiso sokuthi ngabe izinto can get back to normal, and the advice engayinika abantu ngixwayisa ukuthi khona mhlawumbe sizame ukuthi sivaccinate ngoba yinto manje engayasenza ukuthi khona sigcine sikwanisile ukuthi sibuyele esimeni esiright. But we can still not force abantu ukuthi khona kube mandatory vaccination ngoba into ebalulekileyo ukuthi silethe i-information ifike bebe lolwazi lokuthi ma bevaccinate bavaccinate ngayiphi i-vaccine and yonke i-information beyithole. So i-information yebalulekileyo khona abantu bangasoze bebe reluctant because most of i-information abayitholayo ama-conspiracy theories ayenza ukuthi beyesaze becabanga ukuthi i-vaccine le akusinto engabasilisa but engabayenza ukuthi batshone. So yikho okuthiwa kube nzima ukuthi khona now the government is fighting against fake news le-pandemic, then kuba nzima kakhulu. So into ebalulekileyo ukuthi khona abantu bethole information e-right. So i-government needs to avail information for abantu abasemakhaya ukuthi kube easy ukufighta i-COVID-19.
Bakhona abantu asebelahlekelwe ngumsebenzi, abanye abasavunyelwe ukuyosonta e-church ngenxa yokuthi abakahlatshwa leli jekiseni. Ukubona njani lokho?
Le, I think into any competitive because in Japan, like, placing is what you call ama authorities, women are handling information if you have been doing. But who is that? So, what happened to the Tal West? But we think information that you told us any lay in a condom. Japan, like, Leo, you would call a handling information event in Avant to the Quad, who has ama decision from an informed perspective. What about my situation in a lot of Arafun Usajo? Kusua, so who are ama Lungelo, Avant. So in the Vanegleo, if it's gonna government respond positive, you know, make sure what you they explain to Avant to call a vaccine la ama consequences are gonna watch now what the wrong moon to cut decision never was the corner. It is in the chat and over as with the corner, Ulas Antonio Conti.
Sigesa Kota Leng Weti was a mutato, Yena Ubesiti, Ukoto Abantu, Yenga with Abagashatra Lil Jackson, local center train, Upin de Wati. Wonke umuntu ulelungelo lokuphila ngesingezo bathi I right to life ubesithi ukuxoxwa kwabangafuni ukuthatha le Jackson kusemthethweni ngoba baye bevikela impilo zezisebenzi zabo ukubona njani lokho.
I think it's something which we need to interrogate as something as a collective because ma kungabe kunjalo wonke umuntu usezahlaba ngenxa yokuthi khona akana choice and we can't be taking such a very important decision out of desperation. Into ekhona ukuthi everyone has to know ama effects ukuthi khona mangahlatshwa injection le kwenzakalani. The only way yokuthi khona bonke abantu bethi ma bengabe behlaba injection bebekwazi ukuthi bayihlabela nokuthi khona information ibe khona. Ma kungukuthi khona kuqondiswe sikwazi ukuthi khona akunanto embi engavelela abantu ma behlaba injection. I don't think kunzima ukuthi khona ukufinyelela sebantwini baje. So the reluctance yokuthi khona abantu besabe ukuhlaba injection le because the right people are not reaching out to them. So kusuka kube nzima khona ukuthi khona basebenzisa ukuthi yini le the leaders are not even taking that vaccine. So, woman's the Mutikona, one of them, the type of vaccine. So, internet users are like Mutikona, at least address the causes of Mutavantina for Mutati vaccine before even think of suspending the Mutana Sabian 17. CRC addresses something which is not the real issue now. Interval you to understand why I want to have Mutati vaccine.
What is sent to be? Ngosakhulayo wenhlanganiso yeMathobo Youth Development Initiative. Limuzwe lapho ixoxa loMichael Obe weStudio 7 eseMathobo. Siloke sikudaba lunye, intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxele izakhamizi zakobulawayo ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 vaccine. Asizweni ixoxa loTawanda Kaseke isakhamuzi sakobulawayo.
I want to understand.
I am a symptom of the cancer. Ikhona ngale ngakubulawayo. UEzra uphinde waxoxa njalo lo mnumzana wabo ngani Dube laye oyisakhamizi sakubulawayo.
Bongani, mhlana lawo bongani bani?
Bongani Dube.
Bongani lapha ngibona ke uphuma lapha eklinika uvela ngapha.
Ivela Hlatsa.
Sohlatshiwe la?
Sohlatshiwe.
Usixoxele ngokuthi wena kuyini okwenza ukuthi uzohlatshwa. Siyabona usesengumuntu omutsha, akujalanga ubona abatsha kakhulu bezohlatshwa.
Ngibona uqakathekile ukuthi odinga izohlatshwa kwenzele ukuthi ngikwanise ukuzivikela emkhuhlaneni nalowo osedumbile khona.
uzibuyele wedwa kula muntu othebuye.
Angizibuyele
ngene. Ekufikeni wakho ufike isikhathi bani last? Zothi imizila le imide njengoba siyibone imide kangaka.
Ngifike ngabo laba ngifike ngabo 10.
So uthatha ama-hours uleli. So bathe bekufika wafika ufike wenzani ukutshela abanye ukuthi bangayisa basemagaba ufike wenzeni la?
Lapha yikufika layena nje kuphela then izongalayena esebenza ukuhlaba sorabajeni ukuhlaba so niwa lekhathi lapo
kuthi uphendule ngemva kwesenza la
bathe after one month
yeah. Okay so kathesi abantu laba bakhona la kukhona okwambona igula ziqeda uhlatha
hayi akulesenzaa
ungahlatha uma isikhathi esinganani umeletho
bona bathi 10 minutes
then usuphi ikhadi lakho sokuhamba uzaphenduka futhi uhlala ngaphi la so uzwagadwa wabuya edolobheni uzohlatha tshala lamalayini made
emalokishini vele kuamalayini made so ngapha etawuni kungani kungcono
wena imuli yakho seyahlatshwa yini
bonke sebahlatshwa
besokusele
wenaokusele
kodwa yabona into yenzani umkhuhlane lo
umkhuhlane lo sobaqedile abantu awabaqedile
umnumzana Bongani Dube isakhamuzi sakoBulawayo limuzwe ixoxa lapho lo Ezra Chiza Sibandayo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhu lilwisana le-coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusanda unanzwa usuku lokuqakathekisa ungatshiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele. Olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 ntambama.
Ingcwethi kwezombusazwe kanye lezenotho ziveza ukuba iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengisenelisi khona ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende ehlezi esithi umnotho uyathuthuka njalo luzofezeka uhlelo lokuba kusiyafika umnyaka ka-2030 sekulabantu abalenotho ephakathi laphakathi kusiya kwephezulu. Intetho lezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wakhe awethulele uZulu ngenyanga ephelileyo ku-midterm budget review, umphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube utshela uZulu ukuba umnotho uzothuthuka okuzadala ukuba abantu baphile ngcono eZimbabwe. Ukuzinza kwesisindo sedola leMelika emkambo kahulumende, uNcube uthi ngesinye sezibonelo sokuthi isimo siyaguquka.
Isimo kwezintengo yempahla kanye nokuzinza kwemali yakwamanye amazwe kuzosiza ukusekela abamakhampani ukuthi enelise ukuthatha isinqumo sokuzithuthukisa.
Kodwa umnumzana Godwin Ndlovu wakoBulawayo ophila ngokuzisebenza uthi uMangoye uselala eziko ngenxa yesimo somnotho.
Kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa, especially laba ama-cross border traders, bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe? Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha?
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukusiza abantu bakhe bona ababhekane lobunzima ngenxa yesimo somnotho.
Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu. Kumele uhulumende aqakathekise indaba yokuthi abantu basizakale kusikhathi lesi lapho abangakwanisiyo ukuthi baye emsebenzini.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Lubani Nondo uthi kuningi uhulumende angakwenza ukuguqula isimo sezomnotho.
Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekungathi siyithululele imali ngoba yi-sector kumele ivulwe yanelana i-tourism ilibambelizwe.
Uhulumende yena uqina ngelokuthi konke kuhamba ngendlela, umnotho uyathuthuka, ekhuthaza uZulu ukuba abekezele, konke kuzolunga ngokuya kwesikhathi. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi yizifiso nje alazo uhulumende kukuningi okumele kulungisiswe kwezombusazwe lakunhlelo zezenotho ukuze zifezeke inhlelo zakhe. Zithi njalo kunje lokhe ethwele nzima uhulumende ukuhlawulela izikwelede azithatha enhlanganisweni ezikweledisa amazwe omhlaba ezinjengabo World Bank IMF lamanye amazwe athuthukileyo okwenza lingafinyeleli ezinye izikwelede. Isimo sezombusazwe sokungalandelwa kwemithetho ukwephulwa kwelungelo loluntu inkohlakalo ngokunye okunyampisa inhliziyo zabangafisa ukuzotshala imali eZimbabwe. Ngakho ke nxa kungabi lale inguquko njengelizwe akula okuyiwa khona kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis kama.
Abesifazana baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa abadabuka ezabelweni zimandebeleni basungule uhlelo lokusebenzelana labadabuka eKwaZulu Natal kwele South Africa lokwalibelana ulwazi ngamasiko lamacebo yemisebenzi yezandla. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bizozwayo emidrande goli kwele South Africa ngelanga labo mama omvulo amanina dabuka kwamthwakazi labo swabo abavela kwaZulu besina becula lokufundisana lolu bekuluhlelo lusungulwe inkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ngenhloso yokuthi omama bakwamthwakazi laba kwaZulu baqale ukufundisana ngakho konke okudingakalayo ukwakha izizwe zabo zombili. Emazwini ayo ewathumele abebebuthene kulumbuthano inkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi uthe baqakathekile kakhulu omama ekwakheni isizwe sikamthwakazi.
Masabezulu amahle, please allow me to begin this address by confessing that it is one thing to chant umfazi imbokodo and it is another to actually see umfazi imbokodo in action. When I hear the phrase "watindi mbokodo," I am reminded of my great-grandmother who stood up for a nation in a time of strife and trouble. Sithi alala mbokodo, alala African women, alala thwakazi omuhle.
Phansi kwalolu hlelo abesifazane laba bazafundisana ukukhulisa amantombazana ngendlela efaneleyo kugoqela nokukhuthazwa kwabo ukuthi bakhule bezintombi ezigcweleyo kanye lohlelo lokuhlolwa kwabo okulokhu kusenziwa kwaZulu. Qede lapho bazafundisana imisebenzi yezandla kanye nokugavelana amacebo ngendlela zokuphila ngalesi sikhathi se-COVID-19. Unkosikazi Gugushezi okhulumela inhlanganiso yembumba okuyinhlanganiso eqhuba umsebenzi wokuhlolwa kwamantombazana uthi ukwabelana ulwazi kuqakathekile kakhulu kuzizwe zombili.
Isifiso sami lento njengoba iqalile lokhu kuhlangana kwethu kuqalile ngathi kungaqhubeka njalo ngoba singama-Afrika nje sicobelelane ngolwazi sitshelane ngolwazi omunye nomunye azi ngokukhuliswa ngoba abantu abadala kakhulu kakhulu ogogo abasekho abazositshela ukuthi kwakwenzakalani. Sekufuneke thina ngoba akubhalwa phansi inkinga umAfrika akabhali phansi asiye ebhalile.
Umgcini sihlalo enhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Mathuthu uthi ekuhlanganeni kwabo kwakuqala kukhulu abakufunde kumanina akwaZulu.
Abo mama besizwe sakwamthakazi bathola ukuhlangana labo mama ade bevela kwaZulu bezobafundisa nje mama bezoxoxa labo ngokuthi bona nje omama kwaZulu baziphethe njani ubukhosi bakwaZulu bawuphatha njani njengabo mama besifundisa lati singo mama ukuthi njengabo mama kumele siziphathe njani njengoba thina mama ubukhosi lo into esikhule singayazi engaziwayo njengoba lokho kuyinto iyagcina ukubonakala kwelikamzilikazi ngabo 1893.
Omunye futhi weZimbabwe ugogo uMankomo uthi ukufundiswa kwabasakhulayo kakhulu abeZimbabwe ababodwa eGoli abazali besele ekhaya yinto eqakatheke kakhulu.
bese bafundisa ukuthi bakwazi ukuziphatha mabe namadoda wawe. Imizi yabo siyayibona iyadilika, akusayakhiwa namhlanje ngenxa yokuthi abantwana besintwana bahloniphi. Sibabona bagcwele eGoli, umntwana othi mangaqeda isikole ekhaya sekuya eGoli engakazi eyekwena. Abantwana bethu okunye siyababona khona eGoli sebabulelisa abafana ngoba baqoma abafana nga 2-3 abafana begcina begwazana bebulalana. Siyakhuza bakithi sithi lowo mhlola kawupheli.
Inyanga kaNcwabakazi inyanga yabesifazane kwele South Africa, lapho abenza khona inhlelo ezijeneyo ezithinta intuthuko yabo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, uhlelo lokuba amaqembu omdlalo wenguqu azadlala njani kumncintiswano wamazwe wezwekazi le-Afrika awenkezo e-Africa Cup of Nations omnyaka ozayo lukhangelele ukuqhutshwa lamhlanje ntambama kwele Cameroon. Iqembu elimela iZimbabwe elama Warriors lalo ngelinye elilinde ukubona ukuba lizadlala lawaphi amaqembu. Intethelo yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amaqembu angamashumi amabili nane azafakwa kuzibaya eziyisithupha, njalo kusibaya ngasinye kuzakuba namaqembu amane phambilini kokuba amaqembu afakwe kuzibaya afakwe embizeni yezine, njalo iqembu lama-Warriors lifakwe embizeni yesithathu ndawonye leqembu lase-Gabon, elase-Guinea Bissau, ele-Cape Verde, ele-Mauritania kanye lele-Sierra Leone, okusho ukuba linyeke lifakwe sibaya sinye lawo lawa maqembu. Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Bandare uthi isifiso sabo ngesokuba bengafakwa sibaya sinye leqembu elimela ilizwe le-Cameroon okuyilo eliqoqa limidlalo.
Sasikwata zwese 23 hapana chatinganye ya kuchika.
Kumaqembu amanye angamachuma mabila ntatu iqembu esingalesaba ngene Cameroon ngoba lona liyabe lidlala lisekhaya, okuthi ukuba lizabe lilosekelo olukhulu kakhulu phose wonke umuntu efuna ukuba lidlulele phambili. Yisifiso sethu ukuthi singahlangani leqembu elimela ilizwe eliqoqe imidlalo njengalokho esakwenza umncintiswano we-AFCON elizweni lase-Egypt ngo-2019 lapho esafakwa ndawonye leqembu le-Egypt kanye lowe-Chan 2020 lapho esasukusibaya sinye leqembu le-Cameroon.
Embizeni yakuqala kuleqembu le-Cameroon kuleqembu le-Algeria okuyilo elinqobe kumncintiswano owaqhutshelwa kwele-Egypt ngo-2019, ele-Senegal, ele-Tunisia, ele-Nigeria kanye lele-Morocco. Embizeni yesibili kulamaqembu abalisa ele-Egypt, ele-Ghana, ele-Mali, ele-Ivory Coast, ele-Guinea kanye lele-Burkina Faso. Embizeni yesine kulamaqembu athi ele-Malawi, ele-Sudan, ele-Comoros, ele-Equatorial Guinea, ele-Ethiopia kanye lele-Gambia. Amaqembu azaphutha imidlalo ezibaya ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kanye lamaqembu amane azabe lemiklomelo eminingi kulawo ahlezi endaweni yesithathu. Yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano, njalo uMpandare uthi ulethemba lokuba leli Zimbabwe lizadlulela phambili.
Amanye lawo amaqembu siyafana nje ngosowethu, sikhangele ukuthi nxa singanqoba kumidlalo yethu kumbe sibe ngutshiki lobhanqa singaphutha imidlalo yezibaya sisendaweni yesibili, loba sibe ngelinye lamaqembu azabe hleli endaweni yesithathu azadlulela phambili.
Umncintiswano we-AFCON 2021 ukhangelelwe ukudlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo kusukela mhla ziyithoba munomunye kunyanga kaZibandlela kusiyafika mhla ziyisithupha kunyanga kaNhlolanja. Lo mncintiswano ubuhlelwe ukuba udlalwe lo nyaka kodwa wadluliselwa phambili ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele ku-COVID-19. Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezijeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine. Ingcweti kwezombusazwe lakwezenotho ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabanyanga ngamandla bengesenelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngo-6 ekuseni kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Oliver Lelisayo, Francis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.